indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zilishumi lanhlanu kunhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
yakwenzakalayo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza izikhulu amanzi agcwala emgodini abantu bavale phakathi into kutshengisa abantwana labo baningi nabadisiswa okuthiwa yi-35 i-information esilayo yokukhanya bayedlule khonapho ngani bayafika kuma-100.
Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eGaloma ibe ingozi ephatha ilizwe i-national disaster.
Noyisicelo sika-Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi besuka endlini icala labo lisathethwe emthethendaba. Siyangena enkundleni mhla ka-22 kodwa kwamanje okuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sibevumile ukuthi asobantu abale ngozi yokuthi bengabaleka.
Umthethwandaba we-High Court kobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo somsolwa u-Charles Thomas yena odinga ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Kuwoza Friday lamhlanje silomcoli uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe elezihlangene Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezingaba ngamashumi ayisikhombisa ezicatshangelwa ukuthi zigalule zafela emgodini wegolide ibe yingozi ephatha isizwe sonke i-national disaster ngesiNgisi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKaloma ngemva kokuba idamu eliseduzane lomgodi weSilver Moon ikhiphe amanzi, kodwa kuze kube namuhla bekulokho kungakatholakali osindileyo kumbe isidumbu ngoba kusazanywa ukukhitshwa amanzi kulumgodi. Isinqumo se-National Disaster sitsho ukuthi imoli zababhubhileyo zizaphathiswa ngurhulumente ngemali engangenkulungwane eyodwa ngemoli inye. Umphathintambo karhulumente obona ngenhlalakahle kaZulu uMnumzana July Moyo uthi kufunakala imali engangenkulungwane ezingamakhulu angamashumi amabili i-$200,000 ukukhupha amanzi lokuphathisa izimoli zabacatshangelwa ukuthi bafile. Umoyo uthi kulomunye njalo umgodi oduzanelo weSilver Moon othiwa yi-Cricket Mine lakho okulabasakhulayo abane abacatshangelwa ukuthi bengaba begalulile. Uthi kuzathatha isikhathi ukudinga izidumbu kulumgodi ngoba utshona kakhulu. Umoyo uthi abangaphathisa ngemali bamukelekile. UChris Kande weStudio 7 uxoxela umkhokheli wezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe, uMnumzana Ndodana Sithole, obelungiselela ukungena emgodini weSilver Moon Mine namuhla.
Yakwenzakalayo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza izikhulu amanzi agcwala emgodini abantu bavale phakathi into kutshengisa abantwana labo baningi nabadisiswa okuthiwa yi-35 i-information esilayo yokukhanya bayedlule khonapho ngani bayafika kuma-100.
Ebantwini bona laba akula ngitsho lo yedwa owayeneliswa ukuthi akhitshwe?
Akula ngitsho yedwa, ngoba ke saba kwenzayo ukuthi bazama ukuthi bepompe amanzi bacele imishina kubo ezimplus ngathi bengedithe ama compressor amakhulu ukuthi bepompe amanzi ephumese ukuthi bekhayise kuloku zona amanzi akona lokho engezelela nje kumizwa lapha lokho elisina so ukukhanya
sezwa abanye befanisela ukubana uhulumende waphuza ukuthi aphathise ukuthi nga waphangisa wayenelisa ukuthi akhiphe abantu kuliqiniso yini lo
yani yithi kuliqiniso kumba siloqiniso ngoba ngakhangela imgodi yethu leyi iyabe imgodi enye eyachiywa kudala kube sekubuya amakorokozi abe ngena phakathi lawo khonapho kodwa sikhathi siningeke kula bakhulu khonapho abakhulu abavela kuhulumende ababekhona yikubona iindaba zakhona ziphuma inhambi iphuma incane kodwa sinyasiza ukuthi inhambi injani iningi so babezama ukuthi ezinto zingaphangisi ukwazakala yikho kunokwatshina engekubane ukuthi ubuphuze kunceda wabantu
sikhuluma nje zikhona yini izihlobo zalabo abacatshangela ukuthi baphakathi ezikhona phandle komgodi
ya zikhona
umnumzana Ndodana Sithole ngomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 as a battlefields duzanele kaloma umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo esikhwezwe ngumsolwa umnumzana Charles Thomas esokuthi akhululwe njalo athonisiswe evela ekhaya kucala aletheswayo elokubulala ipolisa.
Igqweta lenkampani eMathonsi Ncube Law Chamber elimele uThomas oleminyaka engamashumi amahlanu lane 54 yokuzalwa oyisakamuzi semzini weNjube kobulawayo lo Bernard Sibanda oleminyaka elishumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula kobulawayo njalo umnumzana Dumisani Dube uthi sebethole impendulo esuka eNational Prosecuting Authority isebenzelana lomthethandaba waphezulu owe-High Court of Zimbabwe kobulawayo ukuba uhulumende usengahlulela isicelo sokuthi uThomas yavunyelwe ukuhlawulela isibambiso se-bail kusalindwe ukubana icala lakhe lithoniswe.
No isicelo sika-Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi bebe suka endlini icala labo lisathethwe emthethandaba siyangena enkundleni mhla ka-22 before Justice Moyo. Kodwa kwamanje okuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sibevumile ukuthi asobantu abale ngozi yokuthi bengabaleka icala lingakangena.
Izembatho zezibotshwa sezahanjiswa ukuyahlolwa emthethondaba ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukatholakali abafakazi uqobo ababona ngawabo amehlo ipolisa libulawa ngababili laba. Iningi labantu ababotshiweyo ngesikhathi sokutshengisela ngokungayingi emsebenzini okwenzakale emavikini amathathu edluleyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. UThomas Losibanda bacalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokukhalala umsebenzi ngokungayi emsebenzini emzini weNjube kobulawayo bahlasele ngamatshe umufi obelipolisa u-Exon Mawone walimala kakubi wathwalelwa esibhedlele se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sephindile njalo wathi uzimisele ukwenza inkulumo ezingaxazulula inkinga ezibhixe ilizwe. kodwa akucaci ukuthi uzimisele na ukuzehlisa avumelane lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa. Yena owafaka imigoqo athi kumele umnangagwa ayilandele andubana kukhunyiswane umlotha. UChris Kande uyalandisa.
Umnangagwa utshele abamela amanyamazo eZimbabwe izolo ukuthi eZimbabwe entsha uZulu uyavunyelwa ukutshengisela kodwa akumelanga abe lodlakela. Imbiko kamnangagwa eyenkulumo igcizelelwe ngumphathintambo wezobudlelwano lwamanyamazwe umnumzana Sibusiso Moyo olobe enkundleni yeTwitter esithi eleZimbabwe livuleke amasango kudaba lwenkulumo. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele uthi inkinga ekhona ukuthi kumele kuqale kucace ukuthi kanti vele injongo yenkulumo zakhona ngeyani.
Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukwenzela ukuthi umnangagwa esolve i-problem yakhe legitimacy. Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukuthi kube lengqubekela phambili kweze-economy or bafuna i-government of national unity. Because I think whilst everyone evumelana ukuthi kumele kube lama-talks, but akula muntu ongani akwazi injongo yokuthi kube lama-talks kuyini. Kuyini abakukhangeleleyo, kuyini abakufunayo, ngoba akufanani no-2008 lapho-ke izane yayidliwe yayingenama-members akwanileyo phala. Lo wakathi esizanile 2/3 majority parliament, so bayabusa bangenza konke abakufunayo, so kumele kucace ukuthi vele ama-talks la bafuna ukuwachieva.
Kumaviki amabili adluleyo umnangagwa ubize umhlangano wanxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe kodwa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kayanga. UNdebele uthi osekwenzakele kutshengisa ukuthi umnangagwa nguye ongazimiselanga ukuthi kube lenkulumo.
I don't think ukuthi umnangagwa vele u-serious nxa ekhuluma ngama-talks, because uzacabanga ukuthi ujayele nje into zama-hide and seek lezi ukubayeleku eqhuba isikhathi. Phela yibo abantu ababehlupha kakhulu ngesikhathi kunegotiyethwa ama-talks ezaphu lezanu ngabo-1985 up to 87. Ama-talks angana athatha 24 months ukhulu into ezingacaciyo. So uzananzela ukuthi umnangagwa is using the same script, because uthi yena wawuqala singakakhulumi kumele livume ukuthi bengu-president. You know, so by that sefuna ukuthi yena kufuna after ukuthola ilegitimacy leyana angadecide ukuthi ezisukele ezihambele. So amboni ukuthi ulayo sibili ntshukuntshuti ukuthi kubele lama-talks kwenza into ezicacayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi inkinga ayikho kumnangagwa kodwa kumnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okusobala engikwaziyo mina okwakhunywa ngumongameli welizwe ubaba Mnangagwa, njalo engumongameli wephathi yelizane PF, usekubeke sobala kaningi-ningi. Ngibone lasemaphephandabeni futhi ehlangana namadiplomati wavele kwamanye amazwe ekhuluma into efana naye ubona yena izame zakhe zivulekile, umnyango wakhe uvulekile. So kuyatshengisa ukubana umongameli wethu uzimisele ukubana ngabe abantu bayahlala phansi bakhulumisane. Pho-ke udubo nangu-ke lungapha kulaba amanye amajaha laba abasakhulayo abangakaboni ukubana kwesi sikhathi abakwenzayo yikudlala ngempilo zabantu, yikudlala ngokuhlupheka kwabantu. Babuye kuhlale phansi kukhulume, yinto eqakathekileyo. Yabona ngihlela ngikhuluma mnubana obonakeleyo ngomlomo kuphinde uluze ngawo umlomo. Manje ungakela ulungisa ngomlomo, okusala uzagcina usukulungisa ngogodo. Manje ungawulungisa ngogodo, omunye usala efelimile, omunye njalo akwazile nokubana adlule kulowo mhlaba, okuyinto engadingekiyo.
Abezokholo labo baphakathi kwemizamo yokuthi kukhulunyiswane phakathi kwebezombusazwe kodwa layo imizamo yakhona ikhanya ingaphumeleli. Ingcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umnangagwa nguye obonakala engacaci ukuthi inkulumo uyazifuna yini okwempela kumbe hatshi.
Umi endaweni engayisiyo. Ekuqaliseni wayengathi ungumuntu ongathi ungesikhiwo ole-advantage, kodwa kwakathesi inkinga eziqondane leMzimbabwe, umunotho, indlela abamba ngayo abantu, ilungelo labantu, kusokukhulunywa leyathi lase-America lase-Britain ukuthi hatshi into azilungisiswe. Ngibona ngathi mina kungaba le nkulumo kodwa asoze zibe zinkulumo eziyabe ziqondiswa ngumnankagwezi, inkulumo eziyabe ziqondiswa nje ngomuntu ovela ngaphandle kwamabandla abusayo.
Lo ngumbuzo osasenzima kakhulu ukuphendula. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama nguChris Gande.
Livestock lamhlanje sikhangela imizamo yokuletha inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Kambe izaphumelela na imizamo? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli weNigeria umnumzana Muhammadu Buhari ulokhu elwisa ukuba aqhubeke esembusweni lanxa elokuphikiswa okukhulu ngowebandla eliphikisayo. Umnumzana Atiku Abubakar bobabili batholakala bekhankasa kanzima kukhetho oluza kwenziwa ngempelaviki. Kulamasotsha angamashumi amane lanye abulawe ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni ezithwele kudwendwe lwezimota zebutho ebezithwele izikhali kwele India esigabeni seKashmir. Lesi sehlakalo sikhwezele ukufuthelana phakathi kwele India lele Pakistan, lona eletheswa umlando wokugcina amalwa ecatsha ngele India. Umlobi uOlivia Makhwaya Spanda usethule ugwalo olukhumbuza abeZimbabwe abahlala emazweni ukuthi baza kuba yisizalwane zalelo lizwe baze baye kufa kungakhathalekile ukuthi sebethethe ubuzwe balawo mazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
UOlivia Makhwaya Spanda uthwetshulwe yingwe eGwangwabedzi eFilaposi ngo-1979. Wafunda iprimary school yakhe eSt Matthews, waya kwenza isecondary eChazi. Kasenelisanga ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda uform 4. Loba kunjalo usebhale ingwalo ezimbili oluthi ukuzala lalolu olwamanje oluthi ubuzwe abuthengwa. UMakhwaya uthi ukubhala ngolimi lwakho ngesiko lakho langobuntu bakho akudingi izikhwicamfundo.
Ngathi nje ukubhala kusegazini lami, ngiyakuthanda ukubhala. Ngaqala ngisafunda esikolo. Ngicabanga ukuthi ukubhala ukuzikholwa wena ukuzethemba ukuthi lento ngingayenza. Asonto engathi khonkhona engavela ngokuthi uhambe mebuze kube labo master's degrees.
Phansi kwesihloko salolu gwalo esithi ubuzwe abuthengwa, uthi usungaya England utshintshe ube njengabo, ungene eMelika lawe ube ngwakhona, kumbe ubhace eGoli lawe kuthiwe uyinjivana. Kodwa akutshintshi ukuthi udabuka ejotsholo omnyambambile.
Kwalo lwami lumayelana ngathi lo muntu owasuka eZimbabwe esiza eSouth Africa ukuthi azodinga amadlelo aluhlaza. So lukhuluma ngempilo ahlangana layo. Eqala ukungena kwaze kwafika esikhathini sokuthi abuyele emuva esehlulekile ukuphila ngobunzima ahlangana la.
Kanti ke utugwalo lwakhe luyakuveza ukuthi ulimi lwesiNdebele akalufundanga esikolo kodwa ulumunye ebeleni likanina.
Ngisebenzise ulimi lwesiNdebele esikhwabithekayo, esimnandi, olunonileyo nje ukuthi umuntu uma elufunda angeke alubeke phansi. Indlela ebengilucecisa ngakhona ulimi lwami.
Uthi ke sinye isizathu esenza afise ukuthi lolu gwalo lufinyelele ezikolweni, kuma-library lasemuntwini wonke eZimbabwe.
Bengikhangelele ukuthi babone isimo. Nxa sisithi sise ezizweni sicatshile, babe sazi isimo esihlangana lazo, lezinto ezindle lezimbi esihlangana lazo, ngoba ngicabanga ukuthi ngibe yilizwi labaningi.
Kanti ke akavumelani lalabo abacabanga ukuthi indawo yezingwalo isithethwe zinhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet.
Kusadingeka ukuthi bazifunde izingwalo bazilondoloze. I-technology iya iloku isiya phambili. Kodwa izingwalo mazibhaliwe ziyabe ziloku zibekwe zikhona ngoba namanje ezabhalwa ngabobani bayabobani lokhu sizithola zikhona.
Uthike iphupho lakhe likhulu yikuloba izingwalo eziningi ezinye aziguqule ezigcine zitholakala kubo mabona kude. Abafuna ukuthintana laye ngalezingwalo zakhe uthi baxhumane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Olivia Makhwaya Sibanda. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven so pogine.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds bephete idlala labo elicha. Leli lidlala telika mabuza elesibili njalo lilesihloko esithi awuvele sobala. Womhlabeleli wethu le idlala telakhe lakuqala ngo-2017 kwathi kunyanga ezimbalwa ezedluleyo walandela ngaleli elilengoma eziyisithupha. Le ngethi emtshadweni.
Elishadayo kundawo zonke.
Yona ingubani kahle kahle linsizwa
ekhaya mina mbeya kobhango mbeya eplumtree kobhango esigabeni semakwako yilapha engizala khona umfule nginathawo nathi smuku yilapha ekuzala khona uGRK Mabuza enesihlane supersound yilapha engizala khona kobhango esigabeni semakwako eplumtree.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi liyathanda odokotela kanye lethi bachayeli. Bangalithola ngapi dlalade lakho abalifunayo?
Balithola eJohannesburg, eSouth Africa, ekhaya likabi khona. Amanamba ngawatshela la amanamba abangathinta laba bantu belitholekiwe. 071-088-4024 and then 076-222-3111. Bangafonela amanamba. Walithola idlalada likaGRK Mabuza nesihlane Super Sound emadlalada amatholakala kulizwe nombolo. Ngiyabonga.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli Mabuza?
Abalandeli engabatshiyela khona ukuthi ngiyafisa kakhulu ukuthi bethenge ama-original CD kwenzela ukuthi sikwazi ukuthi siqhubekele phambili sibenzele imisebenzi emihle. Angikhethe imiculo ukuthi ukumculo kodwa bethenge kube yi-original CD kwenzela ukuthi abaculi bekwazi kunjani bebeqhubeka kusasa bebenzele izinto ezinhle. Ngiyacela kakhulu balandeli bethu, siyalithanda kakhulu, ngiyalithanda kakhulu, ngithanda thandile. Ngicela impela lithenge ama-original CD wenzele ukuthi siqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle silenzele wona. Ngizibongela mina GRK Mabuza mfowethu uSikhutshulu Mabuza ukuthi indlela ekhaya nemalandeli malandeli andela sifone yimi lo longithesa.
Uphuma ke enkundleni uGRK Mabuza ngale ethi mama wami
ndawukala ndawukuyo mama wami
lapho khona lala ngothula lala ngoxolo lo bungumbulo wathathela nesawuthanda siyakhumbula
Mavuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds behlabela kamnandi besiqibela uhlelo lwalamhlanje bebeku Woza Friday. Yachayo ikatari lapho yezwa nganu yacha. Siziphetheke ngokukhangela besihamba phambili. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eKaloma ibe ingozi ephatha ilizwe lonke i-national disaster. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatile.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.